Intengo yempahla lokudla ezitolo iyaqhubeka iqansa ngesikhathi ugatsha lwezamanani olwe-Zimstat lusithi umuntu munye usedinga imali efika phose amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi 9144 kumbe US$38 ukuthi athole okumqoka okungamphilisa ngenyanga yinye. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo uthi abantu bakhanya sebejwayele ukukhwela kwentengo lokhu.
Izinto ziyakhwela intengo, into zokudla. Sibone yona impuphu ikhwelile, isinkwa siyakhwela, konke nje okhooking oil kuyakhwela. Lokhu kutsho ukuthi abantu sebedonsa nzima. Umbuzo ukuthi benelisa njani abantu? Abantu weZimbabwe ungakunanzelela sebajayele ukudonsa nzima, sebeze becabanga ukuthi kuthi impilo vele injalo, ukuthi umuntu usezasebenzela ukuthi athenge impuphu lethukela le-cooking oil kuphela. Okunengikume baphila nzima abantu ngoba ikakhulu iholo lingama-RTGS ubuningi balo, kodwa impahla iprice ifakwa ama-US dollar. Nxa irate ikhwela impahla ngapha vele ihlizi ikhwelele kodwa ama-RTGS dollar lawo.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyeBulawayo Traders Association unkosazana Debra Mukasa uthi impilo isinzima kakhulu okokuthi abantu sebezama amacebo achiyeneyo ukuze bengalambi.
Nxa sikhangela ngezintengo yempahla ngapha eZimbabwe ukuthi sezikhwele kanganani, zikhwelile kakhulu. Siyananzelela ukuthi abantu abasenelisi ukuthi bethenge ezitolo ngemali ekhona phakathi kwethu. Abayenelisayo yibona laba abaswayiphayo, ngoba uyabe uswayiphile vele imali i-plastic money ongakwazi ukuthi phakathi kwemali yangkhona kule malini le mali ehamba nje ezakho yakuhulumende imalini esinjengama-tax. So yibo abayenelisayo ukuthenga. Thina njengoZulu njengama-vendors kuyasehlula ukuthi singene ezitolo sikwanise ukuthi siswayiphe impahla ezinjengama-grocery. Singananzelela ukuthi nxa ungena esitolo impuphu i-10 kg irola mail nxa uyiswayipha is 800 or 900 khonapha kusaka ku-1000 bond. Ungayikhangela yona leyo imali inkalakatha yemali ukuthi nxa usuphuma phandle usemkambeni ephandle iyenelisa ukuthi ithenge amasaka amabili e-10 kg. So ufinde ukuthi thina ngapha njengama-informal sector sithwala nzima kakhulu ukuthi sikuthole lokho kudla. Ifuel layo sisitshaya kakhulu.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Lennox Mhlanga uthi intengo yokudla iyakhwela lanxa abantu bengatshengiseli ubuhlungu bayakhala abanenge ngoba besazi ukuthi akula lapho abangathola khona isisambululo.
Ye, intengo iyakhuphuka and abantu bona labo bayakhala, ayisikho ukuthi bathule. Abantu bayakhala sibili kuma-platforms amaningi lapha nxa ukhangela u-online, nanxa abantu nje bezixoxela. Nxa abantu bengena ezitolo lapha abantu bahlaba umkhosi, kunzima sibili. Intengo ikhuphuka every day. Ukuthula ayisikho ukuthi hatshi abantu bazithulele nje, akula abakuzwayo, kukhona abakuzwayo but abala ndlela yokuthi bengakhala ngayo kuhulumende. La uyakwazi ukuthi bekulenketho ekade khona ama-elections. Nxa ukwazi vele nxa kulama-elections abantu bakhuluma ngento eziningi ezihambelana ngezepolitiki. Kodwa umangalisayo ukuthi indaba zentengo lezi kazizange zibe i-subject engathi ingaba i-subject yama-elections. Abantu bona kade ngibonakani bebesebevumile ukuthi khona lokho kwenzakala e-Ukraine ngaba yikho kubangela ukuthi intengo ikhwele, lamafutha ukuthi akhwele. Okwesibili, imbangela ngibona ngathi imbangela ikakhulu yilokho okuthiwa yi-speculation. Into zingakhwela international njengamafutha lokunye ama-inputs angabe khona. Laba abalungisayo impahla lezi esizithengayo balaba basebekhuphukise bespeculate befuna ukuthi bangani baqogelela izimali zabo lezi ababezifakile eziyi-foreign currency.
Umhlanga uqhubeke esithi abahuquluzi benotho obamba zonke kumbe amakartel yibo abenza intengo iqhubeke iqansa.
Amakartels akhona eZimbabwe, abantu abaningi bayakwazi khona lokho. Amakartels lawo amakampani amakhulu ayiwo asithi ngobamba zonke basethe ama-prices ukuthi khona, you know, bavumelane ukuthi khona nilise i-price yesinkwa. Sike saba le incident laba bakhweze khona intengo yesinkwa, I think inyanga ezimbili ezidlulileyo, bonke bavumelane ukuthi hayi sikwamele sikhwele sibe ngesinye isibanga. Kodwa uhulumende wasengenela ngoba abantu behlaba umkhosi ukuthi hatshi akulunganga ukuthi baphonge ukukhweza nje kungelambangela yokuthi bakhweze isinkwa. Kuyenzakala kwezinye impahla nje ezinye ingakhanyiyo kangako kodwa eziqakathekileyo empilweni zethu ukuthi intengo yaphonge ukukhwela nje, but kungabi le ndlela yokuthi abantu bangakhala ngakho kuhulumeni ukuthi kanti indaba impahla lezi zikhwela kangaka, kanti kuyini okungabe kubangele
intengo yamafutha ezimota ukuthiwa yiyo ebangele ukukhwela kwenye impahla lokudla ibikwa yehlile emkambo womhlaba jikelele, kodwa eZimbabwe intengo yokudla lokhu ingehlanga. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.